ezincwethi zithi lanxa kunjalo uzulu makangesabi ukuyahlatshwa ijekiseni eye-COVID-19 vaccine ngoba kuqakathekile ukuzivikela. Lokhu kuza ngesikhathi kulabaningi abalokhu bemadolo nzima ukuyahlatshwa ijekiseni leyi. Incwethi lezi zithi amanye amajekiseni anje ngokuvikela indingindi, yellow fever leminye imikhuhlane, imithi yakhona iyazakala ukuba ihlala kwesikhathi esinganani emzimbeni, kodwa lo owe-COVID-19 azikabi lolwazi ngawo. Uprofesa Elopi Nimele Svanda, umqondisi wenkampani ye-Gamma Laboratories, eyinye yalezi ngcwethi, ulandisa kabanzi ngalokho.
Ayisikho okwe-expiry, lokho ukuthi i-duration of immunity, slash skin duration of immunity, esingakayazi ngenxa yokuthi i-vaccine le i-vaccinate. Siyawazi amanye ama-vaccine enjengawe-hepatitis, ukuthi ungavele uyihlatshwe ngenye iminyaka impilo yonke awusayiphinda. O-yellow fever 10 years awusayiphinda. Amanye adinga ukuphindwa njengawe-flu adinga ukuphindwa iminyaka leminyaka. Lesi sayifunda kasikakwazi ukuthi isebenza okwesikhathi esinganani.
Loba kunjalo uSwanda uthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe ukuzivikela kulokuyekela.
Kodwa nxa umuntu esehlatshiwe i-vaccine kasikakwazi ukuthi isebenza okweminyaka emingaki ngenxa yokuthi i-vaccine entsha. Esikwaziyo okwakathesi kulaba abaqalisayo ukuvaccinate, lokho besithi abantu bonke balama-antibodies aphezulu. Siyakulandela khona ukuthi sazi ukuthi aphela nini. Kodwa cabanga ukuthi angathatha iminyaka kumbe iminyaka emibili ulokhu ingapheli i-vaccine leyo emzimbeni, ukusebenza kwayo kungapheli.
Okhokhela kunhlelo zokumelana le-COVID-19 esebenzela uhlangothi lwabehofisi kamongameli uDr. Agnes Mahomba utshele uZulu kunsukwana isanda kwedlula ukuba ingcwethi kwezempilakahle zilokhe ziphakathi kokudingisisa ulwazi olwanelayo ngalo mkhuhlane we-COVID-19 kanye lemithi esetshenziswayo.
In the meantime, we must get vaccinated. With available and approved vaccines, any form of protection is very important. It is an additional preventative measure, as I've mentioned before.
Kumele sihlatshwe lawa majekiseni okwamanje ngalawa majekiseni akhona njalo angavumelekileyo. Yiloba yiphi indlela yokuzivikela iqakathekile kakhulu, iba ngengezelela kulezo ezikhona zokuzivikela.
Kodwa enye ingcwethi ecubungulayo ngezombusazwe lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Khelisani Ntungagwa, uthi lusaselulutshwana ulwazi kuZulu okuyikho sekubangela ukuba abanye bathandabuze ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Indaba ye-vaccine le kayiqondakalanga. Ekuqaleni, iningi labantu khanya bayesaba. Ukubona kwami akuzange ngifake ulwazi oluningi ukuthi masihlatshwa leyo vaccine kuyiwa kabi. Okwesibili, ama-vaccine la selungise emazweni amaningi, kule vaccine e-Russia, kule China, kule angaphikati. Kusho ukuthi akula vaccine esingathi yiyo kumele ngesikhiwa esingathi yi-standard elohlobo oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Enye njalo ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano udokotela Henry Mazurela uthi kungcono ukuzivikela isikhathi sasekhona kulokukhala kusasa.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine soon, I think, is that our population will remain unprotected. I would rather take my chances with the vaccine rather than remain unvaccinated. Yes, this is uncharted waters, and nobody can say for sure what is going to happen, but we have some degree of confidence that the vaccines that have been made are of good enough quality, and the technologies that have been used are tried and tested, and the vaccine will in fact protect the people.
Ingozi enkulu engiyibonayo mina engaba khona nxa abantu bengasahlatshwanga ngaleli jekiseni khona manje yikuba uZulu uyabe engavikelekanga. Kungangcono ngilihlatshwe lelo jekiseni mina kulokuhlala ngingavikelekanga. Yebo, lolu ludaba olutsha akekho ongasho ukuba kuyini okungenzakala, kodwa sokulokulithembanyana okuthize ukuthi leyo mithi ingasebenza ngokwesibanga esiphezulu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5701 beye bayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela okwakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo, asebephinda kumbe ukuhlatshwa ijekiseni lesibili i-second dose sebezinkulungwane ezedlula kancane amathumi amabili 21,603 ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 278 beye bayahlatshwa ekutshoneni kwelanga layizolo ngensonto mhlaka 4 Mabasa. Nimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.